Mahlabe Zulu, sithanda ukubonga usapho lweZimbabwe lonke jikelele ngokusifisela inhlanhla enhle njengoba libona izanu isihlasela emini lebusuku. Ngesikhiwa bathi an injury of one is an injury of everybody. Siyabonga kakhulu isolidarity elisenzela yona, abanye bayasithandazela, abanye bayasitshayela ifoni, abanye baye emahofisini ethu. Abanye ngabasi abafundraising ukuthi bafuna ukuthengela upresident imota eyadilizwayo, bafuna ukumthengela njalo imota bulletproof, lekawuso ebulletproof, lokulungisa njalo izimota zabanye ezabhidlizwa ezanupf. Yikho ke amaprovinsi ethu wonke ang-12 eZimbabwe sekhompyutha kabi, wonke sebefuna ukuthi upresident efike ezekhuluma labantu, hayi membership kuphela. Kakhulu abama-province abasemaphandleni, njengoba sivele eMaswingo, sisemaswingo, asesizahlala phansi kubonakale ukuthi sizasuka, upresident uzasuka lapha engaphi. Ngoba abantu sebefuna ukubona upresident, ngoba isikhathi sonke lesi ede kulamanga ukuthi emareserva emakhaya ngokwezanu, abantu sebebonile ukuthi hayi izanu siyaphelwa ngumphako. Ngalokho imbongolwane sesiyibhokozile mahlabe ezulu, sisuka emaswingo sizalitshela ukuthi kuya ngaphi. Abaku-external provinces njenge-United Kingdom, the United States, the Europe, ababambekile sibili besenza i-fundraising yokuthi bathengele upresident i-bulletproof vehicle, bamthengele lekawuso futhi e-bulletproof, baphinde balungisise izimota ezabhidlizwa izanu lokubhadalela abantu ezibhedlela, ngoba abantu babamba umlomo wangaphansi, kodwa basiphe isibindi ukuthi lapho esivela khona kukhatshana sokusale okuncinyane, indima encinyane. Mahlebezu, siyabonga ngoba sesiza basonke kunew government ezabe ithungamela ngubaba uChamisa, abantu bonke bathi ijaha kalingeni, bengafuni befuna.